Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleli ize sibambe kimi sasiyi-1 sensensitude.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetyiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane kuward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. UNgqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini, kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Kwazima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele sezivelile. Abantu yibasebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kanengi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki ize sibambe kimi sasiyi-1 sensensitude kodwa kwazobanjwa kwesisi futhi kwesisi wami kwazaziyi-5. Hayi siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelele ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ebusika yiyo sesidlisa kiyo sesiye saba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma, yena owadlelwa inkomo nyakenye, uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezi sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana, sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sobe sicela ukuncediswa ngokusemthethweni ukuthi lisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sibonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihanqe zibisele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaward 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikhansile ngelamandla okungena khona.
Ikhansili iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abe forester ibebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha iPhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ikuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho, izifuyo zakho, lezi zilwane, ukhompasethwa njani, unikwa njani, ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. Lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye lezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingungqwele Dube.
The Voice of America.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu eMathebeleland South, owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULetshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court koBulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
wethu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje lenhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga uMthembu Sithembayo, siyamukelwa kuviwo eNdebele. Sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesiqhayi silukumobilize abantu ama-diaspora, sesiqhayi silukumobilize ama-organizations, lamanye futhi ama-ministries which align to ama-programs wona lawa. Sizama ukumobilize ukuthi-ke kuqaliswe silungiselele umcimbi lo ozayo ozakuba umhlaka 4 and 5 April enkaya kodakamela esizaba khona ke mhlaka 4 okuzakula ama-programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona mhlaka 5.
Singathi njongo lapha ikwenzani baba Ntoni?
Sile theme yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye ikuvuselela ukuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngokuyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zana zokuthi siyakhumbula, we are proud, may his soul rest in peace. Ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umuklomelo si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizamukeya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate abantu besaphila ngomsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sijula khonapho ke imiklomelo eyabe khona ngamaphishane iyiphi yakhona iyabe inikwa kulo nyaka inikwa abantu.
Uzananzelela ukuthi sizabantu abahlukeneyo, sinamakhathakuri ezahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe ama-pillars ayakha isizwe achiyene kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizananzelela kulabanye abacontribute esizweni ithi i-sports. Lo nyaka ke silamadoda njengabo uMadinda Dlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza kathesi, but kuba i-inspiration inspire u-Adam Dlovu, inspire u-Peter Dlovu, inspire labanye abantu abaningi loku-continue contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulo munye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo contribute efundisa abantwana ukubhala reading lokuza contribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads lenlan ukuthi kube sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo. Sisala omunye owehlabeza laphana kwenze ukuthi 30% rate ehlangabeza up to 78% enkaya laphana njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass rate yethu ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayana leyo. Angeke ngibaqede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye nduna bala ngamafitshane khonapho ke
sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho angeke kube khona singaxhasana ubuhle bakho ukukhula kwakho i-success yakho cannot be there abantu bengekho angeke kube khona isizwe singaxhasana singabanga khona nxa ungekho wena ngoba nozakuba khona sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezilothando ukuthi hayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha uyadinga amanzi uyadinga isawuti uyadinga ishukela uyadinga uxhaswa ngendlela ezishiyetshiyeneyo ngaba khona olenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezishiyetshiyeneyo inombolo ngu-plus 263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ndona
plus 263 775 45 6103. Kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani ngoba kuyinto yethu sonke imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo ngoba sikwenzela idakamela kuphela sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge induna yethu induna ke udakamela sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, olivalisayo namhlanje ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoDabo Kancube. Namhlanje sikuqhubeka ngengxoxo nomnumzana Jubilee Mzinaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence.
IHurutsa AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ekuthiwa yiHurutsa AI layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimisi ukhangele la kwezempilakahle iyasebenziswa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi yena i-AI yenelisa ukwenza konke lokhu kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha leyo nje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjombe ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani so yikho sibona khona ukuthi lakoze lohlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence khangele nxa sisibe ezimalini amabhenki amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence bayisebenzisa ukuthi benanzile uthi nxa kuyuthi umuntu secommitha into njenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali wonke lokhuyana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela amabhenki amaningi kathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza yathi bahle kuphendule masinyane loba kusekusuleka kwesikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot uxubele chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke whether lihlangothi le-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulingisa izifundo ezinye zabe zi-targeted ngathi i-content iyabe relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote njani phana ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bayefunda ngamafoni befunda i-UK emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphindaphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidinwa i-AI njengomuntu ukuthi umuntu hayi uyadinwa. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa
imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokhu eZimbabwe
sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi iartificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplacewa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa itechnology entsha beqalisa ukuyisebenzisa so maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama skills amanje bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lweartificial intelligence asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
sivonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalelanleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu wase Nazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseku naseJerusalem. Wahlala nabafundi base Damaseku insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni walula abajuda abakhileyo eDamaseku eqinisa ukuthi lo unguKristu. Amen. Siyabonga ukufundwa kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ke ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema. Uma uJesu emphendula, kufuneka ayoqala khona apho eDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu. Ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa. Siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule. USawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseku ukuzikhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu. Ukhuluma ngegama lika Jesu kanti uye owayesitha esikhulu sika Jesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho wabopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama lika Jesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawule kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguye nomnikazi wokusonta. Kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo ufuna ukusibuthanisa abe sesibopha abantu ba kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu. Nizakumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina ngizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu. USawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe. Bathe mabetho njalo ukuthi makabulawe ispirit lesa sasiphezulu kwakhe uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala. Kuthi ababemlinda nasegedini lapha ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale. Kuthi ispirit sikaSawule sakhuphuka kakhulu kulusa phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu. Ukutsho njalo ke singabalibali ke abagulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe. Bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni. Siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya. Sithi uNkulunkulu aze abe nani ezinhlungwini enizayo nazo egameni lika Jesu wase Nazareth. Umusa wenkosi yethu Jesu Christus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni ka Jesu Christus. Amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelanle ya ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisaspanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors ubeka iThemba Ndlovu.
UThemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosa amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi samandlo njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kusekezi ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhoba, Makhokhoba mzilikazi ugogo zalo umama uhlala eMakhokhoba. Ozalo baba uhlala eMzilikazi, so yikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma sengu-grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School. Ngafunda isecondary yami eMsitheli ibhora ngiqalise ukudlala ngisasemncane kuma-juniors kaJopu Papa ngadlala.
USopa wadlala ama-under 17 lama-under 19 eBhoso lapha asuke khona sesiyadlala-ke iqembu elitsha lephinda mzala elalikudivision 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho iHighlanders yambona khona, then I went to Highlanders ngo-1997 Andu Madinda. Ngadlalela iMorocco Swallows eGoli, ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars, ngasendlala kuMpumalanga Black Aces, yikho lapho ngagcina khona i-career yami eGoli, ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yangikhona, ngiyaziqhenya ngayo because akukho lula ukuwina ama-championship, umsebenzi onzima. So ungabona uwine 4, it's a record kuHighlander, omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicitshe. So ngi-proud ngento engayenzela i-team yami ngiyithanda iHighlanders.
Inxa yohlonzi lwakhe ubekuThemba wabizwa kuqembu lesizwe lama Warriors lapho afika wenza izimanga.
Playing career yam 2004 First Nations Cup iZimbabwe qualifier. Lama was part of the team. Yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Lupahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mbwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Charles Wane. benjani maruwaru lami mina ngora ipeli kwa kwa sase skocho ngu Charles Mshauri
utateni mshara panzi ubege watu wakala ukakesha eze nguku
2012 ngena kocha kwa Erenders lo Kevin Kaindu wansuwa kwa Erenders ngago ugu haumain ngilo Kevin Kaindu still then ngago ngawale stint ugu Green Fuel wa manje ngikhocha ku Blawayo Chiefs ku Division 1 ame young coach want to grow mfuna ukukhula lami ngizibona sengikhocha ama team amakhulu sengikhocha la national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekthemba Ndlovu kaThesi eLebulawayo Chiefs lidlala kusibaya se Division 1 ku Southern Region wodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba seCastle Premier Soccer League igabana ngwezo Chiefs Spanda we Studio 7 eBulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni libingelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo libingelele ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkunzi emnyama evele ngolindo eziyezivele ngezinto ngumfana wasemkuza ensuzi isigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho ngidinga impilo mfo kampofu
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo zithi 0278336953 enye sibili 0707365614 can we email is lapha bekinkosi ncube 546@gmail.com enkundleni ke la zokhumana elamali ngena ku Facebook oqede ukoma music ku TikTok nakhona iphone page oqede ukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu support yenu anike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubathiyela wapi amazwi
siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu siwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke sikwenze lokuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje isupport yenu uxhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwezindawo nabontanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Bye.
Kwanele mthwakazi asibe ni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.